Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamashumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamashumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamashumi amathathu 30 kilometers ebiyi $90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamashumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamashumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80. Amakhombi asebenza nezupho wona ehlise imbadalo yamakhilomitha afika kwangamashumi amabili 20 kilometers isuka ku-$80 yaya ku-$60. Amakhilomitha afika kumashumi amathathu wona asebiza $80. Uzulu wakoBulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo, abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bacine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19. Omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehliswa kwentengo yokugada, imali yokugada uzupho bekuvele kufanele, lakhathi sisadula yona le ekhona, kumele yehliswe njalo.
Uncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli.
Kuqakathekile ukuthi labo abashaya imithetho bayilandele, bangayishayi bayibeke eceleni. Kodwa sikubona njalo nje, uzathola ukuthi kuyavalwa ilizwe kuthiwe kune-COVID-19 lockdown, kodwa uthole labo ababusayo bengakulandeli, khona lokho bebuthanisa abantu, sikubona kuso sonke isikhathi.
Isikhulumi se-council yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uZulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown.
Sakhuthaza izakhamizi ukuthi asambeni siyehlatshwa sivikele i-COVID-19. Okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi sikontinue sigqoka kuhle ama-mask ethu.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngumqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usiqhica mfundo Solwayo Ngwenya, yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo.
Namhla ngilapha ngithe ngilazise, lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni, umkhuhlane sumubi njalo ngiyanazelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwana, izihlobo kuphela.
Uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye, wethula umthetho ophoqa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho, okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uZulu. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.